sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi ngqe ku 7:30 olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda kungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo, sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu leHighlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare eHarare kuzana PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sikaMahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komza wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezinsuku eye-biometric voter registration BVR. Uma hiya uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki i-corruption kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcing agencies to try and sanitize Harare South
because ukuba ke wayelungisise le nkinga eHarare South ngoba abantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazana kusobala ukuba bangeke bavumela kubaphazamisayo kumkhuba wabo wokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazwe. Kumele bazi abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahia uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron.
Kula lezi izinto esihlezi ikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungela mvumo ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. Umsindo uvuke lapho sengikhuluma ngalezi zinto njengopolitical commissar weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yeZANU PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipholiseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. UNkosazana Chasisile Ndlovu, isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South, uthi kuyamethusa lokho osekusenzakala ebandleni leZANU PF.
Iyethusa, yenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqhakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe State of the Nation Address, umongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni, ethi kumele kumiswe lokho ngokuphanyisa. Umnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-People's Democratic Union, i-PDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda, uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngowe-MDC Alliance loba i-coalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela ukuba kulokufuthelana okuthile, njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, inhlelo zikaningi, ezinye zingaba yokubhala izincwadi kuma-organization eduze lathi, ezinye zingaba yikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye ukubana sibambe ndawonye abantu, singasho amaphathi ngoba amaphathi iphathi njenganye ililungele layo nje. Mina wami ungakabuzi angiyasila yini sekubambana nabantu, akutho lutho ngobona bantu bebambana kuyafana ngizakunikeza into enkomeni Sibindi. Ngobona bantu bebambana behlanganela umuntu bekuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abala macebo abala mandla. So that's what yikho kukutsho into kuyitshoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ungizwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano, uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono ehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into esiphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, uze umuntu ebuze ukuthi kuyadliwa yini. Omgabo onkomo bonke udaba engwabakhona lezi babesuka abempini beshiya abafazi bengathenganga lobisepa okuthiwa khona umuntu kuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sokwaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu laba abazabusa idomizele lempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu wethu ngokuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yolu oluhuga imali ungaba yohlelo oluhle ususazi ukuthi imali yalandela, imali emile ilandele umuntu, akho umuntu alandele imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho, njalo akhethe inkokheli uqobo hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi, sikhangele ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ande balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. Ele Canada libika ukuba selixotshe ummeli weleVenezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kweleVenezuela ngomgqibelo odluleyo esitheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Engingakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isuwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje hamba nje mbhatalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu yikuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba ngunanzelele nxa uthe uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 800. Usa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamafoni. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user usubona umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abathatha imali kakhulu nje lapha abenzisa khona osiphathelini. Bebekhala kakhulu labo osiphathelini bathi hayi imali zehlile kakhulu ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosifana nje lama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akula ubungono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyathwawula imali ekhadini ebhenki kodwa-ke leyo mali ingathatheki. Ma usuyifuna sekumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usiyithatha siyimali encane or izimota lamabhasi babe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo omubi kakhulu imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emadebheleleni kobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini, udubo ikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphaphisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10 futhi nge-ecocash kulezinye izindawo lapho abangayo omkakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke uma labaphuzimasinte eBotswana yethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebeku-ecocash waphiwa i-$375. Ngase kunanzelela ukuthi uthi ihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke, kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazinama-swipe machine azamukeli le echo test kho emakhaya kuhambekanga kwabethanda ukuthi bahambe eleli kefu bele sibo labangane emakhaya kodwa ke ngohlupho lemali nale kuhambeke emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali bitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kukho kuhle kangako ngesikhathi sesikhathini sekhisimusi. Aya abantu abazange bayithole sibenka bengela lutho ngithi bondi ngithi US dollar bengela lutho but emgwaqweni bitholatholakala isicharger isidura especially bakade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibili okuzwayo emgwaqweni bikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afreximbank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika.
Mhla ka 25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqakatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo ekukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongzheng, kwele Iran kubizwa ngokuthiwa yiYalda, kuthi ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yiToji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kweleMelika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa lo Gaina Gumede o-Studio 7 ngalolu daba.
Ithege Life yi-organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo njalo sisebenza labobhuti labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi kuqakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo abo.
Nkosazana Mashaya Mombe, yiwapha amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi iTag Life ikhale ukuthi sifundise amankazana amalungelo wabo bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunde amalungelo wabo, sisebenza labobaba labobhuti nabo mama ukuthi labo bathintshi indlela abaphatha ngayo amakhazana khona beza respect amalungelo amankazana. Sikhona apho nje sikhuluma lapho ukuthi lakho sisebenza lama-leaders wethu sikhuluma kanje siqalise i-campaign esithi i-Every Child in School. I-campaign beyisenza ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engena esikolo njengoba i-constitution isika. So yizinye izinto esizenzayo ukuthi amalungelo amankazana lempilo zabosisi ziye phambili. Sikhangela ukuthi umthetho uthini lamalungelo abosisi, umthetho uthini le mphumelelo yabo. Sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza ukuthi ayenza konke abakwaziyo ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana oyinkazana?
Khonapho sizikunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla. Kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ukhangelela ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esithi ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina sizeze siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi utsho ukuthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingafanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza kathetha ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho ehambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esisakhonisa ukuthi ayilokho sakutshintsha, kodwa ezinye obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenze lamankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi makhe kufanisa ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo wokuthi akusele umntwana kumele echajiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So kubona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yayitshintshayo, ngoba yizinto ziyabe zisebenza ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize lifike lapho elithi hayi. So kukhona okutshintshayo kodwa akuthathi mnyaka oyi-1, kuthatha ama-years and years and years zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenzi ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abe pusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi nako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabe sebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kulokuthi kube ne-change.
Ngamafitshane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakhona lwalumayelana lani?
Mhlaka-14 December salonchi i-campaign ekuthiwa yi-Every Child in School. Sikhangela ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Ma sikhangela i-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo bengabantwana abancane, especially amankazana. So sifuna ukuthi umthetho usebenzele amankazana. Kule constitution yethu i-section 75A itsho ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikolo. Uhulumende kumele ebhadale, ebone, enza konke ayo ngamandla ake ukuthi umntwana wonke ehambe esikolo kube ngamahala esikolo kuyisina sithi ukuthi kukabe Ministry of Education ebhale incwadi ihambe kubo-school headmaster ibatshele ukuthi lingakhothi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala silabo abantwana abaesikolo ngoba babuza ukuthi bebhadale then i-$5, $10, $15 whatever it is bazalimalikhona naleyo so sithi ukuthi uhulumende engatsheli engabuzi ama
Olo-ke ngunkosazana Nyari Mashayamombe umqondisi wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana exoxa ecingweni loGaina Gumede oStudio 7. Koze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda okungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakoBulawayo zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama nguChris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.